Benana masiwa
we senzi we manje
yena baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuvuselela usiko lwesintwini soke lapha ngile lo baba uphila ningcube weMatebeleland Cultural Arts Trust lo mama osakhilelene uMadube lezi ngcwethi kwezamasiko esintu ngiyalambulela isihlobo zami kuhlelo
ngiyakwamukela kutume ngabe ngiyalala
ngiyabonga ungumkile
wabo ye ave utsho baba ncube siyabona ukuthi lizama ukuthi livuselele amasiko khona ngapho belizama kulezi nsuku ukuthi liyenziwe ngazane ngama exhibitions lezinto ezinjalo kuyavuseleka yini usiko lwesintu
hayi amasiko kahle kahle usiko bone kuqondile ukuthi avuselele ngoba kumnyekelwa njengokwakathi uma bethe sikhangela sasitho ukuthi into zonke yacahamba ngendlela eqondile kusukela nje kwabatha labadala kungani isiko selilahleka lapho
ye Madube ubona ngizani liyadobheka yini isiko khona futhi liqondiswe sibili abantu bebekwazi ukuthi lokhu ngokwesintwini lokhu hhayi
ngidobheka liyadobheka so depend ukuthi livuselelwa ngaphi njalo ngabantu abanjani but lizavuka libe lisiko but isikhathi esesikiso abantu sesilahlile amasiko ethu amasiko esintu amasiko esindebele so kungale langale ofica kusenziwa amasiko kumbe nxa kule micimbi because ufica abantu bevunule khona but isintu sethu kulaba sasilandela kulaba ngasasilandeliyo njalo so iyafafa
ye singathi baba Ncube elikuvuselela kakhulu kuyini
ukuba yibo kwabantu ukuba yithi isintu sona ngokwaso ukuthi abantu indlela asebephila ngayo akuseyiyo ndlela eqondisene sikubona nje konke sokusenza balahlekelwe yikuphila abantu singakhangela kusukela kwabatha athi impilo asebeyiphile akuseyiyo mpilo eqondisene engabaphilisa ukuthi bele mpilo eni
ye Madube kwinokubambekayo sibili singathi ngamafitshane ungathi ngcono kuvuselele lokhu lalokhu lalokhu njengoba besitsho ukuthi kukhanya living labatsha
isiko mina engaphonga ukuthanda ukuthi ngabe liyavuselelwa lisiko lokuthi especially singazazi uzazi ovela khona uzazi imvelaphi yakho uzazi ukuthi nxa umntwana wesindebele umntwana wesintwini ugqoka njani uzazi ukuthi nxa umfana wesindebeleni ugqoka njani esikhathini samalobolo isiko lethu lihanjiswa njani ukudla kwesintu ngale micimbi yokuinto zesintu nje ingoma zesintu ukuhlangana kwabantu ingubo zesintu yikho enye singabuyela khona emva sizama ukuthi silungise but isikhathi sesikiso kulaba ngasalilandeli isiko abadala dala abakudala yibo abanye abasasele lesiko but ulutsha kunzima ulutshantu ukuthi singababisele muva
ye baba Ncube ungathi ngamafitshane ukuthi lina elikuvuselela kakhulu kuyini okuwodwa nje okubambekayo
esikuvuselela kakhulu yokuthi ulimi lungabaleki ebantwini bakithi angazibanda imvelaphi yakho yeqakatheke kakhulu ukuthi imvelaphi yabantu bakithi basale belayo kungaze kwakuswani ngokoba u-10 years ukuthi asekuthubene lamanye amalanga
ye Madube konoko-ke okolimi kungani kuqakathekile kakhulu phoselakho khona
ulimi lethu lesindebele ye lolo sibili akumelanga luphele akumelanga isindebele sethu siphele njalo kumele sifunde ukuthi makhuluma isindebele sibe isindebele esiqondileyo singamikisi amabala esindebele siwamikisa la mabala amanye awezizweni
ye baba Ncube phoselakho elokugcina khonapho kwamafishane
abantu bakithi yasingalahleli emasikweni siqinise emasikweni kakhulu ngoba ilizwe lingelamasiko aliyindawo iqinise ukuthi khona kasibambeni ngokwemasikweni
ye lo ke ngubaba uphilani Ncube weMatebeleland Cultural Arts Trust lo mama usakhilelene uMadube ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
sigcina amasiko wethu.